Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku 9 enhlolanja 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abafundi boBulawayo sebesungule uhlelo lokukhuthazana ukuthi bayibhalisela ukuvota ngobunengi, njalo labo abaye bhalisela bazaphiwa amawoso amahhala kusasa.
Sibona ukuthi kungcono siqoqane nje sikhulume, sihlale phansi njengabafundi sibone singenza njani ukuthi sibe involved when it comes to the decisions of this country.
Abanye basola inhlanganiso eqhube uphenyo olukhomba ukuba umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa enganqoba umongameli Mnangagwa kukhetho nxa lungenziwa kathesi.
Kwenziwe ngabantu beBrandes Foundation kufana lokuthi isela libuye emzini wakho livike lingene le ekamerweni lakho lethatha imali yakho libale bese libuya likutshela lona isela likutshela ukuthi wena imali yakho ingaka.
I-Council yakoBulawayo ithi labo ababethengisela isitaladeni sika-6th Avenue eGodini yibo abazaphiwa indawo yokuthi beqhube umsebenzi kulindawo.
Nxa sikhuluma sibona sibili iqiniso, abaningi abagcwele laphana endaweni engekho designated ayisibo bantu bakoBulawayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Isiphathamandla sogatsha lwabatshutshisi umnumzana Tawanda Zwekare uthi umkhokheli wenhlanganiso yabembi begolide unkosazana Henrietta Rushwaya kalacala lokuzama ukususa igolide elizweni ngomnyaka ka-2020. URushwaya wabotshwa egcekeni lendizamtshina eHarare ezama ukuphuma elizweni legolide elilesisindo esingama-KG ayisithupha, wavalelwa esitokisini okwamalanga ambalwa. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com libika ukuba wayengumphathintambo ogatsha lwezisebenzi zikahulumende olwe-public service unkosikazi Prisca Mufumira, laye owayethetheswa icala lokuntshontsha imali eyizigidi ezifika phose ikhulu $95 million kalacala ngoba kungelabufakazi bokuthi wephula umthetho. Ngomvulo, icala elaliseteswa omela isigaba seGogwe neMbuziya umnumzana Justice Mayor waJejena elokuchaphaza imali eyizigidi ezinhlanu $5 million lilahlelwe kachana ngoba kuthiwa akula bufakazi.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Kwezokhetho, abafundi boBulawayo sebesungule uhlelo lokukhuthazana ukuthi bayibhalisela ukuvota ngobunengi, njalo labo abayabe bebhalisile bazaphiwa amawoso amahhala kusasa. Lolu hlelo luqale mhla ziku-6. Abaqoqi balolu hlelo bathi abasakhulayo kumele baye emahofisini eZimbabwe Electoral Commission iZEC elizweni lonke jikelele bayibhalisela ukuze benelise ukuvota kukhetho umongameli Emmerson Mnangagwa athi lulakho kwenziwa ngontulikazi. Untungameli Nkomo weStudio 7 uqoqe lomunye wabaqoqa lolu hlelo engumkhokheli wabafundi umnumzana Bruce Moyo.
Sibona ukuthi kungcono siqoqane nje sikhulume, sihlale phansi njengabafundi sibone ukuthi singenza njani ukuthi sibe involved when it comes to the decisions of this country. So lo umhlelo esiwenzayo nje njengabafundi ukuthi sinqonqoselane ukuthi lati sibhalise ukuvota sibe wazi ukuthi lati siyavota because ekuvoteni yikho lapho esikwazi khona ukuthi zonke izinto ezifuna esizifisa ukuthi ngabe ziyenzeka empilweni zethu, esizifisa ukuthi ngabe ziyenzeka ekusaseni lethu, esizifisa ukuthi ngabe kuyayenzeka esikolo lapho esifunda khona emfundweni yethu, siyakwanisa nje ukukwanisika only nxa sesivotile because ekuvoteni yikho lapho esifaka khona abantu abasimelelayo, kungaba ngumongameli, kungaba ngu-member of parliament, kungaba ngu-councillor, kungaba ngu-minister nje o-education. Laba bantu sibafaka nje through thina bevoti. So xa abafundi benikela ukuvota bona sithi yibo abakhokheli nje abelizwe leli kusasa. Yeni kutsho ukuthi nje asila kusasa njengelizwe, asila kusasa nje njengabancane. So it's what no isikhathi eside nje abadala bebengani bayasekelela, bebengani abasihlanganisi, abasikhuthizela ukuthi lathi sibe part of the initiative of deciding what has to be done in our country. Esifothi no manje siqoqane thina sodwa njengabafundi abancane si-identify okulemit elizweni lethu. So esikwenzayo nje sihamba province by province, town by town, city by city, siqoqana nje sikhuthuzele abafundi thi labo beregiste ukuvota, betholakala labo bevota, bevotele umuntu okwathi uzamelelela ama-interest awo, bevotele umuntu abakwazi labo ukuthi kusasa xa sikhuma ngento zemfundo, xa sikhuma nge-education in Zimbabwe, xa sikhuluma nge-quality of education in Zimbabwe, sikhuluma ngomuntu esala simvotele, sikhuluma ngomuntu esala lathi simthembe ukuthi uzadeliver. So what you are doing, we are just reclaiming our spaces, the young people.
Lithi njalo kulo kuzaba lokosiwayo lizawo sinyama mahala kudliwe kujatshulwe lapho umuntu ethe wabuya labantu wabhalisa. Konke lokhu kuza kwenzakalela ngaphi kahle kahle kobulawayo khonapho, kanti njalo ababhalisayo kumele baye ngaphi?
Esikwenzayo from 6 to 10 iprogram le is specifically meant for abafundi abakobulawayo. This is just the start. But I see between a large for the deadline. It's about to come to the clean lap of Palisa J. Ogo to the Bobe, Chase, Hello, Omong, and Abam Funa. So, Sibitina is just a start program, a rule on So, why is it about Smadden, Palisa of Water, is a Hamut, Nazi, Tabula Yama? There was that international at Le Ama, Babatina, Ama 2K, Batanda Indoji, Estabulisuma, Estabulisa, Inamayao, Estabulisa, the appetite. So sithina ukuthi size siba motivate siba attract sithi no lina lingabhalisa ukuvota then sahamba ukwenzani ukuyawosha inyama nje sikhulume nje si-socialize siyazani njengabantu abakhulayo. But thina sithi uhlelo lolu luhleleke kahle and it's happening ne-Friday khonapho kobulawayo o-2 sizathola thina abantu from different institutions ezikole lapha abafundela khona sibahambisa ke lapho e-Electoral Commission
Hello ke ngumnumzana Bruce Moyo ongomunye wabaqoqa uhlelo lokukhuthaza abafundi ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi kobulawayo. Lokhe sikudaba lwezokhetho, inhlanganiso yakwelebhilitane e-Sub-Strategy yethule impumela yophenyo olukhomba ukuba umkhokheli webandla le-CCC, umnumzana Nelson Chamisa, enganqoba umongameli Emmerson Mnangagwa kukhetho nxa lungaqutshwa kathesi. Lolu phenyo luthi uChamisa enganqoba uMnangagwa ngamavoti ayisilinganiso sokuhlanu lantathu ekhulwini i-13%. Kodwa abanye bayazibuza ukuthi lolu phenyo lungaba luliqiniso na nxa kukhangelwa inhlanganiso eyaqhuba lolu phenyo. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda.
Yebo, sibonile imphumela yophenyo olwenziwe ngabantu beBrentes Foundation, kodwa ngithanda ukuthi ngihle ngingachayi injani mfihla umphini, ngihle ngithi mina okwenziwe ngabantu beBrentes Foundation kufana lokuthi isela libuye emzini wakho lifike lingene le ekamerweni lakho lethatha imali yakho libale bese libuya likutshela lona isela likutshela ukuthi wena imali yakho ingaka. Abantu beBrentes Foundation, iBrentes Foundation uCraig lowo oyikhokhelayo usebenzela uJonathan Oppenheimer o abantu abakwazi kunokubapho ngulalela balandele konke okuchiwoyo ngoba abantu bathanda ukutshelwa abafuna ukukuzwa. Kodwa ke mina ngizakhuluma abangafuni ukukuzwa. Kodwa kuyikho kuliqiniso. UJonathan Oppenheimer ngumtakaniki Oppenheimer. Uniki Oppenheimer onguye ngumnikazi abakwaziyo oyiplus leDepshan leli liseshangani leli elilezimbuwayo ezinengi kakhulu. Angafuni ukukhona ukuthi kufike khona ukuqhubela lo muntu oligxobayo phakathi khona phana ungangena lapha uyadutshulwa. Cecil John Rhodes we-generation yethu. Uniki Oppenheimer uyaziwa ngokuthi nguye o-controller ezombusazwe South Africa. Yibo labo Rupert abakontrola ezombusazwe eZambia. Sibonile bencedisa ongosulose ngomongameli ukuthi okhona kadesi uHichilema ukuthi anqobe kukhetho olwenziwayo wanqoba umnumzane Edgar Lungu. Yibo futhi abalesandla esemfene ekungahlalisekini instability eyenzakalayo emazweni amanengi aseAfrika ngoba uNicky Oppenheimer nguCecil John Rhodes wegeneration yethu ufuqhuba iagenda yamangisi lama-American imperialism neo-colonialism and subjugation. Asikuthembi ngoba uvele ulisela. So iBrentes Foundation yinhlanganiso yezigangi ezibangela iDC emama instability emazweni aseAfrika ekulwela inkululeko yelizwe ukuze sizikhiphe ezandleni zabacindezeli abahuquluzi izihwaba ezinjengo Nicky Oppenheimer onguye ke osponsor inhlanganiso leyi eye Brentest Foundation. Angeke savuma ukuthi sitshelwe lisela ukuthi imali yethu isibaliwe ingakanani.
Lolu phenyo luyaveza njalo ukubana kulabantu abaningi kakhulu asebesithi abayethembi iZANU-PF. Uyavumelana lakho yini lokho?
Sikhuluma ke ngesingakuthi from an academic point of view. Lolu abasitshele ukuthi isample yakhona abayi-interviewileyo abantu ababuzileyo besenza lolu khetho ngobani basebenzise what method what methodology njalo bebeyicupha ngapi abantu laba babengabantu akade bependula besebenzisa platform bani ngoba kulesi kungenzeka ukuthi kade bevele bezibuzela abantu abagcwele ku-social media iningi labo ngabantu abagcwele emazweni asediaspora abathanda umnumzana uChamisa bebevele bahambe nje esigodlo sikaChamisa babuza abantu bakaChamisa. So obviously abantu bakaChamisa bazabatshela khonokho abafuna ukukuzwa. Kabazange sibabone bebuya kithi lapha emadorobheni kumbe besiye emakhaya besiyakwenza lolu gcwayisiso. So abakwenzileyo asilaqiniso lesample yabo, asilaqiniso lesample size yabo, asilaqiniso lemethodology abayisebenzisileyo sibona sokuthiwa ngumphumela osukhona. Asikwazi ukuthi bebekwenza bengapi.
Hello ke ngumnumzana Angliston Sibanda sixoxela esecingweni ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Ikhansili yakobulawayo ithi labo ababethengisela esitaladeni sika 6th Avenue eGodini yibo abazaphiwa indawo yokuthi beqhube umsebenzi kule indawo kungakhiwa lapho abazathengisela khona ama vending bays ikampani ye Terracotta ekhangelelwe ukwakha ivinkili le shopping center kulendawo. Inkampani le ilokhe ingakakhi leli vinkili kusukela ngomnyaka ka 2015 ize ithole imvumo njalo ikhansili yathi abathengisayo bengasungula umsebenzi bengameleli ukuthi kuze kwakhiwe. Embikweni owethulwe izolo unobhala waleli dolobho umnumzana Christopher Dube uthe labo ababhalisa emahofisini ecouncil eDartmoor bazathola indawo zokuthengisela zingasala. Unkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi lokhu linyathelo elihle njalo yikho abakuvumelana lekhansili futhi bazabangela ukuthi inziki yedolobho ingaqokozeli njengoba kuzasuswa abantu abedlula inkulungwane eyodwa.
So njoba naso labantu abaningi asebeku informal sector amabhezi maningi ngokutsho kwabo langeplan yabo abantu abakhitshwayo ngokwazi kwami bayizi 600 and something, then amabhezi terracotta yathi 1100, so kusho ukuthi kuzasala enye indawo bese befaka-ke bona laba abarejistileyo abaku-waiting list. So sokufanele ukuthi bonke ngiyazi ukuthi-ke abasoze beyeneli, kodwa ngendlela esi kwazi ngayo le ndlela esingama-association esithatha ngayo i-database abantu bethu bengakwana bengangena bekube sokusilela abantu tshwane. Nxa sikhuluma sibona sibili iqiniso, abaningi abagcwele laphana endaweni engekho designated ayisibo bantu bakoBulawayo, njalo amaningi bangikhona abanye yibo bona laba abamelele ukuthi bephiwa indawo zabo. So mbone ngathi kungavele kulungiswe bebiselwe, then kube sokubonwa-ke abaseleyo ukuthi banganani. Sizananzelela ukuthi inani lizabalilutshwane as expected, because abaningi badinga lapho kuledlelo khona. Abathethi babefakwe lapho okungathi khona akula business njengako ezesa le okungasahambiwe amajova. So yibo bona laba abagcina besuka abanye besabalala bengena phakathi etown. So imuvu le hhayi yiyo sibili esavumelana ngayo lo council, ngoba siyahlala ama-interdepartmental meetings le-council sibonisana sibona ukuthi
ngezinye indlela abakho abazakhonona ukuthi abaphathwanga kuhle yi-council. Njalo labo abazashortlistwa bona-ke oyahamba phambili ngoba
ngokuphiwa izindawo kuzaqala kukhangelwe ukuthi obhalise kuqala ngubani. So vele indlela yangkhona isithi council ezayenza ngayo izayenza kamhlophe kabanzi, okutshenisela-yo nge-transparency ukuthi kakula muntu ozagcina esala yedwa. Njalo futhi kuma-base ona lawo kulamabhezi ama-fruits and vegetables, kube sokubuya amabhezi ama-odds and ends. So vele nxa umuntu ubhalisile, ngithi for example ubhalise wathi maybe uthengisa okunye okuthiyeneyo lalokhu i-city council elakho, ibizo lakho lizabekwa eceleni kuze kumelelwe indawo, ngoba silezi ndawo eziningi ezithiyeneyo. For example sikakhayela esidolo kule ndawo eyama-flowers. So nxa ubhalisile egodini laphana ukuthi uthengisa ama-flowers, it means vele kawusozongeni ngoba kula ndawo yokuthengisela ama-flowers. So kumele ukuthi ibizo lakho liyomelela uzongeni lapho kunjani okuthengiswa khona into yakho leyo ofuna ukuyithengisa. Ikuthi nje kasingeke sisuthise wonke umuntu, i-council vele kayisoze yafa yasuthisa wonke umuntu. Even langikhaya endlini abantwana uzezomunye esithi mphawulele iqathe elincane umbene ngitheni, but esikukhangeleleyo ku-council ukuthi inike at least bona labo babevele bekhona, then kungasala ispace sokuphiwa-ke first come first serve, ngoba kade sakhankasa sikhuluma since last year ukuthi ngabantu kabahambe be-register dark more ukwenza ukuthi bephiwe izindawo bebe ku-waiting list. Kasazekwenze yedwa, sizabuya thina njengoBulawayo working group sikhangelane kanye le-council sibone ukuthi ngobani abangenayo. So akusoze kube lokuqilana okuthize ngoba sabe sikhangele sonke sivumelana njengama-associations akhona.
Lo-ke ngunkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, obekhuluma ecingweni loSthandekile Mhlanga weStudio 7 ekwaBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa okule Equatorial Guinea usencome umkhokheli walelo lizwe umongameli Teodoro Obiang Nguema Mbasako ngokusungula inhlelo zokuthuthukisa lelo lizwe. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi amabhasi abakade ethwala abantu ngokungekho emthethweni duzane le-Centenary Park sebesukile baya kwenye njalo indawo engekho emthethweni duze lesikolo se-Evelyn ku-4th Street. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Lonke basakazi lishani konapho ya ngicela ukungena ehlelweni tonga kandi ngicela like lisenzele kanje ngicela like lidiga amanamba kwababa lokuthiwa ngumachazi ophethe kwezemfundo enkayi limbuze uma kubana isikolo seprimary kosikhobokhobo anda nkayi uyasaziyini ngisibuzele njalo ukuthi okwenze ngafiki kuyini siyacela sicele suse ubuntu wakhe lowo owamfaka kulesi sikolo ongumphathi ngesizame ukuthi sivusele abanye isikolo sethu siyacela sidlulisele lowo mlayezelo siyacela siphatheke kubi isikolo sisahambi labadala imihlangano ngenxa yokubana kabahambelane lo mphathi ake limsuse machazi kathi ofake esincane into kuwe ukubana ungavuli umlomo kuye siyabonga cela leli lizwi lidlulise ngoba isikolo sesidilikile siyatshintshwa ama-informo izingwane sezile mzila esingayaziyo thina esikolo sethu sisafunda thina sange sibone iy'gwane ezidekorethiwe njalo ezithengiswa ngena lowo mphathi wesikolo siyabonga.
Studio 7 ninjani? Hhayi siyabonga iy'ndaba ezimnandi elisithumelela zona. Hhayi lo nyaka izanu la yazibona ela ukuthi vela ngidobhe lutho yezwa vele noma abantu abathumela ama-voice note vele bakhala bonke kula muntu okhomentayo tizani right sonke sikhala ukuthi ayiphume lobe ngawina nje hayi siyayisirojoyizeki ngoba vele hlezi isiroba kodwa eqiniseni yona vele ayiwini izanu siyayisirojoyizeki kuphela izeki iyabe isirobhile oba esikhawunta ama-vote iyabe isirobhile izanu vele ayike iwini kekho isiqiniseko lokhu basiyayisirojwe yiyo kuphela izeki hhayi lam iyabonga
mphinde futhi emuva mina ivele umuvi khona mphuma elupani ndabuka zaselupani ku-Fort 1 ngitsho la mphosa amabili amathathu nesimo sezimbabwe phakathi nakwe-government sengathi lami ilizwi lami lingaphakama liyefikela phezulu kuzwakale engikukhulumayo lami isicebiso sokuba khona ye hhayi vele ilizwe libonwa ngu-Cortestin Siwenga Cortestin Siwenga Cortestino Siwenga hhayi babalo hhayi ngapha umuntu uyazigulela ngapha akasilanga kuhle ngapha kodwa wenza i-violence engajiphanga hhayi uCortestin Siwenga vele nguye futhi emakile mina phakathi kwabantu bonke inkokheli zonke zisezimbabwe ba makeyena ngoyenza ukuganga kuphela phala i-violence yonke ni hambe cha abantu senzani faka amapholisa itarata zonke nguye uCortestin Siwenga akulo uyabona umnango wakho yena kwakhe engakwenza kodwa vele kunzima ukuthi akwenze ngoba indlebe zamnango wakho zidlala into eziningi kakhulu elizwe okuthi kalaso isikhathi sokuthi ayenze i-violence kumbe ayenze into kodwa i-violence lingatshona into icatha mazimbabweni i-violence yenziwa uSiwenga akulo omunye umuntu oyenza phandle kwakhe nguye ohlanyela abantu banahamba sha abantu begamula abantu nguye akulo omunye umuntu nguye kuphela my only kuze kuye yenza ibhomba ngo-2017 e-WhatsApp nguye futhi angazi ukuthi ukhula mbe ukhule kuyela emuva mbe ukhule siya phambili asazi ukuthi kade ukhula njani nalo baba ngamazwi ami mabi ngaliphakamisela phezulu eli odiyo ingabonga kakhulu.
Studio 7 salibonani ninjani nga pho no thina siyaphila ngapha siqhubeke sibonga njalo idemokhrasi yokukhuluma lapha emsakazweni sibonga nina basakazi kodwa ngithi awuba fethu asiyekeni ukuxwebhana asiyekeni ukuthukana asiyekeni ukuqiniselana ulimi singahlukana ngembono kodwa masingathukani and then mina ngithi phansi ngobandlululo ubandlululwa luyakhe obandlululo lubuyisela isizwe emuva awubelikhalanga awubelishona bona abe lindebele kodwa ukubambana kumqoka no siyabonga kodwa udaba lwamlulana luthi khona eminyakeni eminingi makuzovotwa izano iba nama sponsored fly by night parties azo destabilize split ivote wenzele ukuthi yona isale phambili but this time around things are different umthwakazi emarape yiyo ezo splitter ivote and then imthwakazi angazi why bengathathi ama supporters kuzana PF benqinele ukuqopha iCCC abantu beCCC bafuna ukwakhi lizwe lena lifuna ukunqomilizwe ama vision ethahlukile kuCCC injongo yokuvusa isizwe kube nenjabulo ezweni lini injongo yokunquma isizwe ngokunquma ilizwe hlukanani leCCC qophana abantu abalahlekile ngale kuzana PF siyabonga
lathi siyabonga lawo ke bekungamazi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Ukwezemelika, uMongameli Joe Biden izolo uqhubeke ngombiko wakhe wokusola abebandla lama-Republicans esedolobheni le-Wisconsin esithi baletha ingqubela phambili yelemelika emuva. UBiden uqale amazwi la ngolwesibili lapho esethula umbiko wesimo sesizwe i-State of the Union Address. Abebandla lama-Republicans bahoze uBiden lapho esethula amazwi akhe la. Ukuhlaziya udaba lolu sixoxele sizalana seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Muzi Ncube
Ngiyabonga mnumzana Gande simzwile sibile khuluma uMongameli uBiden umfolo wakhe lo wama Democrats sibile asi ujwayele inkulumo zangkhona izo zeneze ezivele zihlala zivela kuma Democrats nje eziyabe zigijimisa ukupromote ama social issues ama Democrats anjalo vele nje ufuna ukuthi be promote ama social issues njengakho khona ukuthi abantu baba le insurance njalo lokuthi ama police angahlukulu zabantu ezinto ze immigration policies zenezi ukuthi abantu nxa bengena lesebenzi zithola ukuthi maybe zingathola ama citizen eAmerica uyabona lemsebenzini lapha ekuthini umuntu kumele ukuthi akwanise ukuthi suke komunye umsebenzi aye komunye nxa umbhadala more money kungela cala uyabo so into esesijwayele leyo sibili eyokuthi ama-Democrats ngabantu abafuna ukupromota kakhulu nje into zama-social issues zenezo ngoba babona ukuthi ama-Republicans ngabantu nje abafuna ukuthi bebe lobutsotsi-tsotsi bokuthi bengabhadali i-fair share yama-taxes njengoba simzwile uMongameli uBiden esithi ukuthi ama-oil companies bayenza ama-profit of 40 billion plus but azange bebhadale ngisho i-tax so yena se-implement umthetho lo ukuthi ama- oil companies okumele abhadale 15% of ama taxes of what they make bakhohle ukuthi yiwakhweza ama taxes ngoba injwayelo esijwayeleyo leyo vele yama Democrats versus ama Republicans mnumzana Kanti
ngokubona kwakho akukhulumileyo uBiden ungakuqathanisa yini lokwakungakhulunywa ngumongameli Donald Trump ikakhulu sikhangela ukhetho abantu bazamvotela yini umongameli Joe Biden ngemva kokuzwa amazwi akhe lawo.
Ya into ekhona lapha mnumzana Gande ukuthi umongameli uBiden nomongameli uTrump behlukana ekuthini umongameli uTrump ube ngubusinessman sibili orana ama hotel akhe lama golf courses akhe yabona le real estate business yakhe konke nje akwenzayo you know he's a multi-billionaire sibili yabona so into ze tax code lezi zokuthi abhadale ama taxes alesi into azijwayeleyo uyazazi lobugwelegwele bakhona ukuthi benza njani uyabazi sibe njengoba sibona se-expose ukuthi ubebhadala izimali ezintutshwana kangakani ku-tax kodwa uyabona ukuthi into vele yama-Republicans phela leyo yokuthi bebhadala ama-tax amalutshwana kwenza ukuthi bebe le mali eningi uyabona
lo-ke ngumuzi Ncube isizalwane seZimbabwe evela kugabu esilobela osihlala ngapha esigabeni seVirginia ubexoxa icingweni leStudio 7 eseIndiana Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, ngesikhangele ezinye izinhloko zendaba ebezikhokhela. Abafundi koBulawayo sebesungule uhlelo lokukhuthazana ukuthi bayibhalisela ukuvota ngobunengi. Abanye basola inhlanganiso eqhube uphenyo olukhomba ukuba umkhokheli we-CCC uMnumzana Nelson Chamisa enganqoba uMongameli Emmerson Mnangagwa kukhetho nxa lungenziwa kathesi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngu-Chris Gandhi ngisithi yasidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo-half past 7.